isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mntwazi omuhle, siyalamukela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolwesine mhla zine kuNtulikazi 2019. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bakhonona ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa okwele Rwanda lapho kunanzwa khona usuku lukazibuse.
Kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha i-fremation edlula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale nabantu ehamba labo khonana, akulanto abayayenza khona ngitsho.
Kodwa abasekela umongameli bathi kulungile akwenzayo.
Into eyenziwa umongameli wethu akunanto embi ngakho, wakha ubudlelwana futhi sifunde kibo laba asebevukile bese nathi nxa sivuka sivuke sindawoni.
Sizalethulela ezibhekane labalimi.
Siyalima e-South Africa endaweni yokuthiwa kuseduze ne-Bronco Strait. Siqale indaba yokulima ngo-2014.
Abadabuka eZimbabwe abahlala eBritani balungiselela ukuncedisa iqembu leZimbabwe Netball Team elikumncintiswano we-World Cup.
I-Netball Club yethu ifika mhla ka-5 lapha iyehlela eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba beyihlangabeza eManchester Airport, abanye abavolontileyo ukuthi babazazwe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela kwele Rwanda ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukulungisa umnotho oqhubekela phambili ukukhudeka. Bathi uMnangagwa ohambe kulelo lizwe lezinye iziphathamandla zikahulumende bekumele athumele umuntu ozamela, hathi ukuthi ayikholisa kwele Rwanda okuzabe kudliwa ezivela emlonyeni kunanzwa usuku lukazibuse. Kwaba lempi yenketabejabi eRwanda ngomnyaka ka-1994 lapho kwabulawa khona abantu abafika isigidi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sikamongameli. Omunye wabakhonona ngokwenziwa nguMnangagwa ngumnumzana Clement Moyo olela ilungelo likaZulu.
Uyazi ukuthi ezinye izinto zeZimbabwe ungathi kuthiwa ngabantwana abancane becrash bedlalisa ama-chips nje kungala problem. Uyazi kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha i-fremation edlula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale nabantu ehamba labo khonana, akulanto abayayenza khona ngitsho. Olabazaphenduka besitshela khona ngamanga wodwa into ezingazo yonke into yabo abayenzayo isebenza. Uya high plane uhambe kwamanye amazwe acelebrate independence, so under is progressive under leadership ekhona. Ngazi abantu bakhona eberwanda hambe bayasola, kodwa kukhona okungcono kunakithi. Thine kade sabakhululeka bona besempini. Kodwa ke khathesi sikubonayo ukuthi angikholi ukuthi uMnangagwa ulesifiso sokulungisa ilizwe sibili ngendlela eqondileyo, ngoba lokhu ngokunye kwakhona okutshengisela khonoko. Yena nje kumele abe bhizi ngokulungisa ilizwe, hayi khona lokhu kube siya kubo Rwanda tatikhaweni lamabulana ilakshari leya lingalancedi. Angiboni kuyindlela eqondileyo.
Ubona ngani ngawalile ukumbe ngawuthumeza omunye umuntu khona ngale?
Ya, ngaba uthumela umuntu nje oyedwa agade iplane layo ama-passengers wafika khona le ngesikhathi kumbeni wafika amaprezenta. Lokho kokuthwalana nama-ministers ehamba lawo khonale, uyazi ungathi kuthiwa kumbe ngabantu labana balesho off ukuthi banjani njani. Mina angiboni lokuthi kathi balaba abantu basebeyazi ngombuso yelizwe sikuqondileyo. Ilizwe liyaduza Dube, abantu lapha bayafa indlala kuyalanjwa la sinje kunjalo nje kuvela kunala food security, akunala mzamo yokuprovide food security, akunamagets. Izikwelete zigcwele emazwe wonke wenala. eSouth Africa sibawo imali, eMozambique sibawo imali, ngapha la iCaribbean layo kayisayenzi kuhle endaweni yokuthi bazame ukuthi imali leyo yonke le bayihanise kuhle, bazame umunye umzamo wokunceda abantu. Into zinayo zisuphayo, kodwa bona bachitha i-luxury nje. Hayi, mina kamboni mbona athi kuzani kanje kuphela kulalutho.
Kodwa umnumzana Joseph Juma owebandla leZANU PF uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngumnumzana Clement Moyo labanye bakhe.
Nxa ngakini kunomkhosi okhona kumbe umshado kumbe sithi i-birthday party kumbe okunjalo, ubaba wakhona ngale abesewunxusa wena sothumela umntwana uthi hayi hamba wena mntwana wena uhlale, akutshengisele ukudelela yini umuntu okunxusileyo na. Kwesinye isikhathi asikukhangeleli njengokuthi wona iwakha ubungani labantu abaprogressive. In Rwanda, siyakwazi right now in Africa is one of the countries very progressive in terms of umkhonono wabo nendlela abayizinto zabo ngazo. Kuyini okubi ukuthi kona thina lathi ngapha sibe nobudlelwano obuhle labo, ikopene labo. Ilanga abalisebenzi asolanga lincane, ilanga lekazibuse wabo. Ngakho lathi sine njengeZimbabwe nxa silela ngale njalo, nxa sibanxusa kumele babuye bona abakhulu bangibona, hayi kodwa kube sokuya umntwana. So mina ngibona ukuthi into ezomongameli wethu akunantembi ngakho kudala ubudlelwana kwakha ubudlelwana futhi ukuthi wona at the end of the day sibe ngabantu bani, sifunde kibo laba asebevukile. Kaze nathi nxa sivuka sivuke sindawoni. Mina ngibona ukuthi kulentembi khonapho ukuthi nxa ubaba owanext draw ethe athi kulo mkhosi mina njengobaba omakhela zake ngihambe kunokuthumela umntana wami.
Ye, kodwa abantu bathi phela isimo somnotho sibi kakhulu kwele Zimbabwe, nganje uzihlalele ngoba kukhanya kuchitha imali la.
Ngokwesikhathi ngizakutshela into eqakathekileyo elingananzeleliwe. Ngokwesikhathi for you to make money kumele uzimiselele utona uspende imali. Ungalona ufuna ukwenza imali kodwa ungafuni ukukhipha esambeni ube ngumpondo kayinsinto, akunato oluzavuka. Sena lani imali esingabe siyispendile ungahambe kwafana labo abeRwanda abasaba ukuthi sihlonitshiwe shuwa umongameli welizwe leZimbabwe usumile wabuya lani masithi hayi bakithi sinozeni lapha sinozeni laphana. Awuboni ini ma kungasivulela eminye iminyango ngoba anti abona singacabanga ukuthi bona ukuthuthuka kuzavela emakhiweni kuphela. Kwesi sikhathi ukuthuthuka kuzavela phakathi kwethu bonapha singabafowethu labodadewethu e-Afrika khona. So akumelanga sikhangelele phansi amazwe e-Afrika ngenxa yokuthi sifuna ukuthi bona kube sihambe nawe sosize ngabo-Trump kumbe ngabo-Putin kumbe ngabo-Xi Jinping. Kwesi sikhathi bona laba abafowethu abe-Afrika labo asibaqaphi siseni labo nxa bethi bentoento enenje. So uzabona ukuthi kona kwanokuyimali esiyisebenzisileyo ikwenza konoku uzasilihlela izunzo ezasala ekumangalisa lawe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethekelele amazwe amaningi kusukela ngesikhathi wangena embusweni. Abantu abaningi bathi akukhanyi okwenziwa nguMnangagwa emazweni amaningi njengoba ilizwe liqhubekela phambili libhidlika.
Sike sikhangele ke okwenzakala eZimbabwe okwethulwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Kubikwa ukuthi kube lokuzamazama komhlaba izolo eHurungwe eKariba lezinye indawo. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Umnumzana Tendai Biti uthi umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kumele bahlale phansi bakhulume ngokuhlupha ilizwe leZimbabwe. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-News Day. Unobhala wephalamende umnumzana Kenneth Chokuda uthi kungamanga ukuthi ulobe incwadi esazisa idale lephalamende ukuthi umnumzana Constantino Chiwenga kasekho. Ngakho-ke uthi lokho kuhamba kulokho kumemeteka kungamanga aluhlaza tshoko ngoba uConstantino Chiwenga uyaphila. Lokwethulwe ngamaphephandaba ambalwa. Ye, kwamanje ke sokusikhathi senu phela ukuthi like lijoke elifisa ukukhuluma siyakwazi ukuthi lijale ukusithumezela ke ama-audio atshiyeneyo. So ke nxa usithumezela uyakwazi ukuthi kumele wenzeni, uyange 0318. Ake sizwe ukuthi bathini abantu namhlanje.
Njani kustudio 7 ngiyalibingelela, lami nguThabalala okhuluma eseBotswana. Hayi, ilizwe leZimbabwe linzima bakithi, asikwazi ukuthi sibheke kuphi.
Sanibonani kustudio 7. Hayi, thina siyaphika. Yeyi, ngikhuluma ngeqhawe lethu uJoshua Mqabuko Nkomo. UJoshua ebeyindoda emadodeni engubaba kubobaba. Ngoba ndeqiniso ukuthi mina ngikwelaye isikhathi eside sisebenza sonke. Ngathrena nena engithrena sisonke, ngithrenisa mfundisa isisotsha. But ngaba lobuhlungu obukhulu sekuyimi ngase ngithatha impahla yakhe ngilisotsha ngiyisa kuzano, ithathwa nguRobert Mugabe yonke enenge enjengaCastle Arms, emguza endaweni yeplazilele nkuku kupita eHope Fountain egaraji leSouthtown, konke yimi engakuthathayo. Hayi, ngezwa ubuhlungu, yinto eyangenza ngisuke ku-ami.
Yelo emsakazweni, linjani? Esicela inews kaStudio 7, sicela inews kaStudio 7 ezanamuhla.
Sanibonani basakazi Studio 7. Hayi, siyabonga. Hayi, kubuhlungu ukudliwa ku-AFCON. Hayi, kubuhlungu kodwa iqiniso ukuthi bona bafanele bengani badlalile ukuze ukuthi babonakale beqhubekela phambili ngomsebenzi, ngoba ibhola liyaphela. Hayi, siyamuzwa noDube lapha kwelakithi, nami ngikhona lapha endaweni lapho kuthiwa kulezilwane khona. Ngihleli lapha kugomagoma village siku semwadi lo Chris Dube khonapha. Hayi, kuzwisa ukuhlungu kakhulu. Inyamazana lezi seziqeda izifuyo, zizalimaza labantu. Hayi, sicela bangenelele bonke abafanele besiza umphakathi ngalezi izilwane lezi. Ngiyabonga lami ma ungabe ngingazwakala kuStudio 7 ngoba lokhu ngihlalize ngizama kwesinye isikhathi kungangeni, kodwa-ke hhayi kunganani ngoba kuyasetshenzwa. Siyabonga madoda. Ngubhanda Moyo, ngihleli komnyama esigodini sakomnyama kugwamagwama village. Yabonga.
Yes, siyabonga kakhulu ke ukuthi uyasithumezela ke imilayezelo etshiyeneyo esesikukhangela ukuthi lisithumezele eminye phela imilayezelo ibe mningi okunye okumangalisayo ukwenza ukuthi siyidlale kunamba ke kuStudio 7. Okumele ukwenze uyafithizela ke khonokho okuyisibhono okutshengisela ukuthi ke ungakhuluma, ube sesithumezela ke umlayezelo wakho. Usithumezele kunombolo ethi 011-202-465-0318. Yes, siyabonga. Yes, ke sikhangele-ke ngamafitshane ezivela kwamanye amazwe. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngendaba zekhaya luthi sokulophenyo kulandela imbiko ethi kulabanye babo abakukhasi leFacebook elithuka abantu bokuza. Izulu lesikhukhula selibulele abantu abaningi kwele India esiqintini seMaharashtra. Umbuthano wabatshengiselayo kwele Sudan ufuna ukuthi kwenziwe umhlangano lenkokheli yebutho ngokubuswa kwelizwe lelo kulandela ukususwa kwaye ngumongameli uMnumzana Omar al-Bashir esikhundleni. Njengokulithembisa kwethu izolo, siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo. Namhlanje sixoxa lo Mnumzana Lancelot Ncube ofuya inkomo labanye bakhe abadabuka eZimbabwe abakwele South Africa.
Siyalima eSouth Africa endaweni yokuthiwa kuseduze neBronco Strait. Siqale indaba yokulima ngo-2014. Sahlangana nje singamadoda ekhaya saba ngu-4. Sasesithi, hey madoda, njengoba ulima sithanda kangaka and we spend most of our time la eSouth Africa, so ma kuyukuthi siyabahloko sicabanga ukuthi sizihamba siye kwenza ekhaya, we will end up not practicing i-passion yethu. Sasesiqala-ke sathenga amathole, sathenga amankonyane angu-17, babe wabiza ngokuthi ngama-day old, but base bewanikile i-first milk liyana for 1 week. So safika-ke safuya amathole lawana, saba ne-success rate enhle. Akuqala sasithenge 17, unfortunately linye lafohla one of the days seqalele ukudla utshani, aselisidla umkhawuzane. Indawo esifuyela khona ilo mkhawuzane, so kwadla umkhawuzane kwasala 16. Then i-next batch sathenga 15, but sathi ngo-2016 late sabe sinanzelela ukuthi amathole athatha isikhathi ukuthi asinikeze inzuzo. Uma sithi inzuzo sikhuluma ngamankonyane, i-production. Sase siqala-ke ukuthenga ezinkulu, sathenga ezinkulu inkomo. We received i-plazi not phese ukuthi sareceiver saqala ukudinga indawo engathi inkulu ngoba sasilima nje khona phezu kwakhamizini bese sidinga iplaza bese sithola iplaza kumiba ukuthiwa ngubhuda siyarenta ke iplaza sesikhula khulile isibaya
sesilengana
sesikhula khulile isibaya
silengana
sezingu-85 sezingu-85 excluding amathole initially sasithenge KZN ama Angus Cross masikhuluma ngama Angus Cross kusho ukuthi kwazaliswa ama Freeland lezi zochago lezi amshile yazibona lezi ezilama
balabala ngiyazibona so yeah kunjalo
yeah so babefake iAngus kuzo wasekuphuma ke ama Angus Calf so saya sasile passion yeAngus sasithenga iAngus Bull eyiyo manje ezibambe esibayeni sethu sabuya sathenga lelimo zimpulu wasesithenga leboran so silama bulls ayi 3
singathi lapho liyaphumelela yini kodwa ingokuwenza wena
esingathi ngawulima ungaphandle kuba nama challenges here and there because babe befuna ukuthi bazwisise ukuthi kathi abantu laba abazokwenza ifarming lapha ngabantu abanjani so mabe ngakujayeli kuba le nama strange interactions nje le community othi ama neighboring farmers but okwamanje sicabanga ukuthi sesi right manje ngoba sesirenta ama farm ay 3 sadinga two additional farms senze ukuthi sibalekele i-overgrazing la esikhona so ungathi sesiamukele kangcono ngoba sesijwayelana nawomakhelwane embuzweni wakho ukuthi siyaphumelela njengoba ngithi ukuthi saqala ngamathole sesiqala ukuthola amathole from i-production esingathi yethu so far sile 13 which is the second series. This first series has been about 10 last year. This year, expecting about 8 amathole. So we'll say i-value yakhuphuka kancane.
Awubona ke besingaxoxa nje ilanga lezi lijone kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Sicela uvalise abalaleli ngamafutshane sibili ngokulima kodwa ngabatshela.
Balaleli sibonge ukuthi sithole ithuba lokuxoxisana nani. Ngicabanga ukuthi as Zimbabwe sometimes i-farming iba se egazini bese si limitwa maybe i-capacity lama resources but lapho khona is still possible wherever you are it's possible ukuthi wenze i-farming yakho because siya sibona ngathi masingaphandle sicawa ngokuthi akulanto ongayenza so ngiyabonga ukulalela kwenu hopefully kuzancedisa one or two people siqhubekele phambili ngokulima
umnumzana Lancelot Tincobe ufuya inkomo kwele South Africa labanye bakhe abadabuka eZimbabwe sixoxe laye ekwele South Africa
Inkokheli yobutho leMelika ikhangelelwe ukuthi izathakazelela usuku lukazibuse embuthanweni oqoqwe ngumongameli Donald Trump obizwa ngokuthi iSalute to America. Umbuthano lo uzakwenzelwa eWashington DC lapho kuzabukiswa khona imibhobho, indizamjina lokunye okusetshenziswa libutho. Kuvame ukuthi kwenziwa umcimbi olabaculi lokunye okutshiyeneyo hathi ibutho elibukisa izikhali. Amalunga edale leCongress akubandla lamaDemocrats athi kawanikwanga amatikiti ekuya emcimbini lo njalo kukhangelelwe ukuthi lokhu kuzabiza imali enengi engekho kubhajethi yelizwe. Kodwa ke uTrump lamalunga ebandla lamaRepublicans bathi kudingwe imali yokwenza umcimbi lo kunhlangothi zikahulumende ezijiyeneyo. Ilizwe leMelika lathola uzibuse ngomnyaka ka-1776. Abantu abaningi bathakazelela usuku lolu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Danny Moyo, ingcwethi kwezombusazwe othi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende kaDonald Trump.
Siyaqalisa ukubona lokhu lapha eAmerica. Mina seminyaka eminingi ngihlala lapha angaze ngibone iparade isenziwa into yokuqala. Okumangalisa kakhulu ukuthi sikubona lokhu kwinto evame kakhulu emazweni okule dictatorship khona okufana lapho North Korea lawo Iran nakuphi lapho esazikhona ukuthi babe bezama ukushowa i-show of force ukwenzela ukuthi bakwazi ukucindezela abantu ukuthi abantu bangacomplain or noma ukuthi baphakame against government. So kuyasimangalisa thina kakhulu ukubona i-America isiba liparate efana naleyo.
Kodwa ke lapha ukukhanya ngazana umongameli ufuna ukuthi azenzele kube ngokwakhe. Wena ngokubona kwakho ubonani uthethe khonoku okwenziwe eNorth Korea, eRussia, lakwezinye indawo yini, lakwele Iran?
I think vele ukuthi ukuthethe lapho ngoba into engavamisanga ukubonakala oyisenzeka eAmerica, in fact akazi yenzeke. So the only way esingakubona khona ukuthi ukuthatha kuwo la amazwe alama questionable human rights, indlela abathutha ngayo singathi ama-citizens ayo ngama-dictatorship. So asazi ukuthi yena ukwenzela ukubonisa i-power umazwe angaphandle noma ukwenzela ukubonisa i-power khona la ngaphakathi ekubeni kuyukuthi into emangalisayo kakhulu njalo futhi esithusa abantu abaningi.
Kodwa-ke nxa sikhangela sibilela ngokutsho kwakhe uthi hayi sitshengisela ukuthi i-America phela siyahlonipha ibutho, yena utsho njalo phela. So-ke kodwa-ke nxa sitsho njalo awubona ukuthi ungabe le mcijo khonapho?
Hayi, awukho umcijo awubekawo ngoba i-constitution e-America iyakhuluma ukubana i-military, i-army i-operator ngaphandle kwelizwe. That's why even noma kunama-riot la noma kunani awusozibona amasoya e-deployo. So in other words ukuletha amatanka lani lendiza sokufana lokuthi i-military si-operator ngaphakathi kwelizwe, even though well in this case obakwenzayo is just nje
kwezombusazwe. Sixoxe la ese-Washington DC khonapha eMelika. Wezemidlalo, iqembu le-Highlanders Football Club selimise umsebenzi umsekeli womgcini sihlalo lonobhala jikelele uModern Ngwenyalo Israel Moyo betheswa amacala okudelela abasebenza labo. Ngabasavunyelwa ukungena ezikhundleni zeqembu leli okomnyaka. Ukudonselana kukaNgwenya, uMoyo labanye abakhokhela ibhoso kwavela ngesikhathi kuphikiswana ngokuqatsha uNhlanhla Dube, umqondisi weqembu leli. Kolunye udaba lwemidlalo, abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kweleBrithani bathi sebelungiselela ukuncedisa iqembu leZimbabwe Netball Team elizanqikelana lamanye ekumncintiswano weVitality Netball World Cup kweleBrithani kusukela mhlaka-12 kusiya mhlaka-21 Ntulikazi edolobheni leLiverpool. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxele Elvis Mpofu okuManchester Warriors Social Club.
I-netball club yethu ifika mhlaka-5 lapha iyehlela eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba beyihlangabeza eManchester Airport, abanye abavolontileyo ukuthi baba bazaze khona, and then bazabe behlala eLiverpool. So mhlaka-6 on a Saturday bazabe bele dinner gala ehostwe yiLiverpool, abantu abaseLiverpool khonale ukuthi abafuna ukwenzela i-netball club yethu. And then mhlaka-7 July bazabuya ngapha kithi eManchester. This is abayenzela khona thina i-fundraising, ezama ukwenza i-fundraising yabo. So at the moment kwesilakwe okungani esasizela kukathesi.
Likhangelele ukuthi lizadinga imali enganani ukuthi libancedise?
Okwemali ngeke sisho kathesi ngoba uyabona it's on voluntary basis, so we can't say much with this. Siyakwazi ukuthi sikhangelele njengokuthi eManchester thina i-club yethu, social club, ilokuzama-members angu-79. So we're looking about over 150 people bazabuya benze ukufundraise. So asikwazi ukuthi singaba le mali esizayiraise at the moment. So we are looking at quite a bit of cash money ezabuya or whatever. In kind, in everything uzaraise.
Yes, singathi lina ngokubona kwenu libona zana abantu bathabe kanganani ukuthi iZimbabwe netball team iyeza khona.
Abantu bajabule kakhulu, yazi ukuthi kule iZimbabwe izoparticipate entweni nje, so injenge World Cup yazi ngiyazi ukuthi and ngokuqala lokho beliqembu lethu le-netball eZimbabwe liparticipate ku-netball World Cup yangithi. So especially abantu bethu abayindlenzi laba, abanye sebelesikhathi bengazake behambe ekhaya, abanye bahleli lapho isikhathi eside. So kuba kuhle kakhulu, bajabulele ukuthi bezethole isikhathi sokuspenda labantu onjani berepresenta ilizwe lethu, especially ngomdlalo we-netball ngoba somdlalo lo onjani so popular kakhulu like football. So we have got lots of interest of a lot of people.
Singathi-ke ngokuthakazelela konke elikwenzayo, abantu bayakwazi ukuthi i-netball nxa umuntu ehlohla kumbe senza konke lokhu uyabe senzayo?
Hayi, sithemba lokhu abantu bonke nje njengabantu abakhulela kithi eZimbabwe abaningi batsho bakhona nje sasikhula sibukela lathi i-netball. Siyakwazi ukuthi kulabo goalkeeper, tano o-goal scorer, o-defender, obani bani siyakwazi ke nje kancana. Okwanye bazafunda khonapho ngoba themba ukuthi abaningi abaza-interact abazothola isikhathi sokuxoga la mantombazana engafika lapha. So bazafunda okuningi khonapho kubuya kweqembu le.
Ye, siyabona ukuthi iqembu leZimbabwe Warriors kade likhola ngale ke kwele Gibhide kodwa lenzanga kuhle. Ukuthi laba benze kuhle ubona ngani kumele kwenziweni?
Themba thina sizabanika i-support abayidingayo ngendlela lapha sizabuya ngokuningi zethu angithi. Sizama ukubathuthukisa ukuthi sibanike that confidence ukuthi hayi singamva kwena. Konke okwenzakale ngale i-sport ezwela ngisho kwenzakele kweZimbabwe bazamile abafana behlulekile. Kodwa hayi amantombazana ngapha sizawazama ukwanika i-confidence. That's why senza ama-fundraising lawa sibatshengisa ukuthi sijabulile kakhulu ngento abayenzayo ukuthi bequalify ukubuya ngaphi kuma-World Cup ukuze bequalify. So that's why we are doing all this for them to make them feel comfortable and home. Ukuthi beze lapho labo bathi behlale befike bezohlala lapha besiyadlala bekwazi hayi singacabangi kakhulu beconcentrate kakhulu ngaphi emidlalweni yabo kuphela abayenzayo.
Ye, so ke akuthumezele abantu beZimbabwe umlayezelo ofuna ukubatshela wona ungabatshela usithini?
Hayi thina sifuna ukubatshela lapha nje abantu beManchester Warriors and then including our Liverpool co-host as well nje labantu beUK ukuthi sonke sicelani please sibe njani ngemva kweqembu lethu leZimbabwe ngoba bazorepresenta emdlalweni omkhulu kakhulu okhangelelwe ngumhlaba wonke. Please, please, siyalicela lonke sibe njani sisupporteni iqembu lethu. We know ama-Warriors ahlulekile but now we have got another chance. Iposition abakuyo inhle kakhulu ngoba emhlabeni bangunumber 13, I think, eZimbabwe. So ngibatshela ukuthi hayi thina nje abantu beManchester labe Liverpool lamakhosi konke le-UK yonke siyabe sibhizi sikhona thina in person sinje in person sisupporta ileli qembu lethu leZimbabwe. So labo bebe ngemva kweqembu lethu.
U-Elvis Mpofu uko-Manchester Warriors Social Club khona ngale-ke eManchester kwelebhilitane. Yes, cela abantu ukuthi lisithumezele imilayezelo lapho ukuthi sixoxeni sibanenge sibone ukuthi singathini ngakhona ukwenziwa i-Netball Club yeZimbabwe lokunyeke okuthiyeneyo. Silobaba khona manje ecingweni uSanokhoza. Sanokhoza, kunjani?
Sikhona tibone njani?
Ye, uvuka njani lapho khona kodwa?
Hayi, siyavuka umkhanda nje kuphela ekuseni.
Ye, so ngamafutshane sibili ngoba isikhathi sesiphelile vele. Wena ubona njani khonokho ukuthi i-Netball Club yeZimbabwe iyadlala ku-World Cup? Uthi nganqoba yini?
Hayi, ngifisele kuhle kakhulu i-Netball Club ngoba ngiqala nje ukuze kuthiwa ingenele imincintiswano efana nayo naleyo. Akaze nihlangane lakho.
Ye, so ye kuthiwa ke ngama i-netball yama-Warriors so ngani kume njalo so ke badlala khona ngale Britain. Ye,
ngithemba ukuthi bona bazakwenza ngcono kulamalokhuzini kulamadoda la siyangisike lapho eGibhithe.
Ye, awuboni ke Sanokhoza, siyabonga ukuthi ungenile kuhlela. Ungakhohlwa ukuthi usithumezele ku-WhatsApp umlayezelo wakho siyawusebenzisa kusasa. Sibonge kakhulu baba.
Kulungile. Kulungile, sithumele imeze lebhile. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu, bye bye.
Indoda ingawa namhlanje kusasiphinde ivuke. Hawa namhlanje sasiphinde ivuke thula mtana thula sana hakuthu ila makomane
yinzwi saleyo phela ka Jays Marabini kodwa singakehlukana ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje abantu bakhonana ngohamboni kwamongameli Emmerson Mnangagwa okwele Rwanda abasekela umongameli kodwa bathi kulungile akwenzayo. Kuzobuya ke abadabuka eZimbabwe kwaseBhilitane bathi basekela iqembu leZimbabwe Netball Team ekumncintiswano World Cup. Sikuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalisayo ngoKip Stube.